So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 5 kuNhlolanja 2023 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report.
Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele isixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kumele abantu bajiye udaba lolu ezandleni zikaMnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso e-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela nenhlolisiso yenziwe nyakenye. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi bamelele ukubona ukuba uzakwenzani umongameli Emmerson Mnangagwa osenikwe ugwalo olujulileyo oluhlolisiswe iZimbabwe Electoral Commission oledeliminization report. Abanye bathi akumelanga akwenze kube ngumthetho welizwe okusegoleni lolu. Kube labanye njalo abathi kumele uMnangagwa avumelane lokudwetshwa kwemingcele emitsha yokuvota enziwe yiZEC. Abanye njalo bathi abakwazi ukuba kumele uMnangagwa athathe nyathelo bani. Sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lePhalamende eyahlolisisa ugwalo lwePreliminary Delimitation Report othi uMnangagwa ulakho ukwenza ongekho emthethweni.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report. Now, lokhu kuyasikhathaza ukuthi khona umthetho kawukutsho ukuthi uMnangagwa kufuze iconstitute ukuze i-delimitation report eyibone kabihle. Angayibona okwakuqala khonapho ngesikhathi ezeyibone eyisa eParliament. Angafaka imbono yakhe. Kuyabe sokwanele, akusamelanga ukuthi ephinde ephiwe njalo. So ke lokhu okwenzakeleyo ngolwesihlanu mbona ngani kakukho emthethweni. Kodwa ke ngabe kuthiwa khona ibiyo i-final report, uMnangagwa akala mandla okuyiyala kumbe okuyivuma. Umthetho uthi angayiphiwa. Okwakhe kuphela okufuza kwenze phakathi kwamalanga alitshumi lane yokubana eyigazethe ibe ngumthetho, ibe abe yiwo ama boundaries abe sesetshenziswa. Akavunyelwa ukuthi eyale, akavunyelwa ukuthi efume. Okuyabe sokwenziwe yiZEC yikho okuba yifinal.
Unumzana Prince Dubeko Sibanda ukukomiti yedale lePhalamende ehlolisise ugwalo lwePreliminary Delimitation Report. Usibanda ukubandla le-CCC. Siphindeza kuxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission ngoba ngimzile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe enxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye eseTsholotsho esabelweni seMathebeleni North. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba iZEC yethulela umnangagwa okuthiwa yi-draft delimitation report hathi i-final report. Ulaba lobe imihloliso ye-ordinary level nyakenye abakhe phansi kulandela ukwesulwa kwempumelo yemihloliso luhlangothi lweZimbabwe Schools Examination Council kumbe iZIMSEC. Abethula izindaba enkundleni zokuxhumana abe 263 chat babika ukuba abaloba imihloliso abesulelwe impumela yayo ngabaloba ezikolo ezigoqela iMogaro High School, Silvera High School lezinye. Isikhulumeli seZEC uNkosazana Nikhil Dlamini utshele iStudio 7 ukuthi basahlolisisa udaba lolu ngakho kafisa ukuthi akhulume ngakho okwamanje. Abaphathi bezikolo ezimbalwa balile labo ukukhuluma ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Belarus umnumzana Alexandra Lukashenko usebuyele elizweni lakhe kulandela ukwethekelela kwakhe eZimbabwe. Uthi abaphikisayo labakubandla leZANU-PF bedle phana ngamatalakida awethulele eZimbabwe. Abaningi bakhala ngokuthi azathathwa ngobani amatalakida la. Ake sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Sikhuluma and kathesi ubaba uMoyo nxa efuna angabhoda emaplazini abafowa bona labana baku-opposition uzamangala ethola ubana yona leyani imishini esikhuma ngayo balayo emaplazini yabo ama-pivot lana akhona ama-combined harvesters balawo amatrakta balako kuphiwa ama-commercial farmers ukwenzela ubana sincedise ngoba kathesi umongameli yena into ayifunayo yokuthi khona sikwanise ukuzimela endaweni eyokudla lokho esikuthi yi-food security singathandabuzi ngakho yikubona bebhizi egijima elungisa indaba zamadamu kubana kube le irrigation singameleli izulu kuphela kodwa silime even sisebenzisa amanzi abesiwatholayo abesemadamini ukwenza ukuthi khona sithole i-food security. So ama-implements lawa atholwa ngama-commercial farmers kungakhathekile ubana ubani kumbe uvela ngaphi as long as u-commercial farm uyakuthola lokho.
Baba Moyo,
yeah, I think transparency iqakathekile ma unguhulumente especially ma usebenzisa imali yama-taxpayers and izinto ezifana nalezi ukuthi izinto ezinje siyazi ukubana iBelarus is not just doing this out of belovelence ukuthi bathanda iZimbabwe. Kukhona bakuthola back, ungathola ama-minerals awelizwe aphuma esiya khona leboBelarus. Umnotho welizwe uyachitheka and uchitheka ngabantu abangama-dictator emazweni abo and aba-influencer izano ngendlela e-wrong. So i-transparency siyayifuna thina.
Baba Juma,
konke lokhu kusemgcekeni akulalutho olufihlwayo njengoba ngishilo mina. IBelarus njengelizwe eliproducer imitshina lesiyifunayo ku-trader into kuthiwa yi-monetary trade okutshengisa ukuthi ona yi-willing buyer, willing seller. Lo ulento esiyifunayo siyathenga kuye kube lula ukuthi ona sithengiselane nje kuphela. Yisivumelwano sona esikhona, akulokunye kuyabe kufihlakele khona bana. Njalo njengoba ngithilo lalabo abazuzayo lezo zinto ngabantu abe-deserving, hathi kube ngokuthiwa ngoba mina ngezanu-PF somele ngithathe lelo tractor kumbe leyo combined harvester kodwa ngingelayo leyo nsimu. Yikho lokho esesikubalekela. I-Second Republic lay isebenza ngokufuna ukuthuthukisa ilizwe, ayisebenzi ngokuthi waphathizeni ubana lo yiZANU-PF kumbe kutheni. Isebenza ngokuthi khona wenzani. Yikubona nje sikhuluma kathesho babhizi bangena emaplazini bekhangela. Nxa ungaproduce eplazini lakho bakuthathela iplazi kumbe baliquma ukwenza ukuthi khona, ngoba into esesiyifuna kathesi yi-food security. Sifuna ubana sikwanise ubana sizimele endaweni yokudla, njalo sikhathe i-import bill yethu ekuthenga i-grain sesithenga phandle ngale, thina umhlaba silawo la.
Chuba khonapho Moyo.
Ye, konke lokho siyakuzwisisa okukhulumayo Gwalide, kodwa thina sithi umnotho weZimbabwe ngowabantu beZimbabwe wonke. Awusumnotho wabantu bezanu kuphela. Nema kusenziwa ama-deals lawa ama-tractor nalawa i-$60 million leyo yama-tractor la letho Lukashenko sifuna ukwazi ukuthi wena imali yakho nekhulumende uyibhadalela kanjani enjalo ama beneficiaries ngiyakuzwa lokho ukuthi ngama commercial farmers kodwa sifuna ukuthi sikubone hayi siphombe ukuzwa emaphepheni ziningi izithenjiso ezenziwa izana uPF especially mase kuyiwa kukhetho ezingafezekiwe sesizibone kaningi ukhetho amakhetho amaningi adlulile
phose lokugcina kwalethi
engingakusho kuphela ukuthi vulani amehlo vulani indlebe likhangele libone lizabona ubana hayi i-Second Republic ithiyene le-First Republic labe njengoba ngishilo umongameli ubaba uMnangagwini akunayo i-development lokuthuthukisa i-agriculture sector ngoba yiyo vele i-backbone yomkhonomi wethu so akulalutho oluzayenzwa ngasece yonke into izayenzwa egcekeni ekhangele vulani amehlo likhangele lizakubona lokuthi ngobani abazabhenefitha
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu-PF lo mzana Danny Moyo olandela ezombusazwe beqoqa ngamatharakida avezelwe eZimbabwe umkhokheli wakwele Belarus. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPope Francis ugqibe uhambo lwakhe namhla kwele South Sudan esithi akumelanga abantu bezondane. Elemelika lidubule ibhaloni yakwele China okucatshangelwa ukuba ibithwele imitshina yokudingisisa inkamba zamasoja lokunye elizweni leli. Ele China lidla amalahle ngesehlakalo lesi. Ele Russia libhombe idolobho leKharkiv namhla ngama-missiles amabili abhidlize izindlu zabantu. Ele Russia libhombe njalo amanye amadolobho empumalanga elizwe leli isebenzisa ama-missiles. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Songisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane sixoxele sakamuzi ngokutshiyeneyo.
Litshonile babadube, litshona njani? Hayi thina siyatshona. Okhulumayo ngukezon sibanda ucoordinator welupanda 21 women association eselupanda wathi eselupane district emathebeleni north. Inhlanganiso yethu association yethu yenza ama-projects amabili, yenza into okuthiwa ngesilungu i-kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalani, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa imkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni wakubona kuqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubona benze into ye-hygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Kugudula njani baba khonapho Sibanda?
Kugudula ngezinhlabathi ezishiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo-ke akusitshele ngamafitshane.
Silezi ngadi ezinhlanu. Silima izilimo ezishiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole inhlanyelo leyi. Sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, ama-standard aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemikhuhlane esihlangana layo efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengemibhida emzimbeni. Imibhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eyiseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eseduzane lathi elinjengelupane center, eminye siyayidoneta ezimfeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abalifisa kusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu, le mithi nje yokufafaza imbhida yethu ezingadini, njalo ngapha ngaye emakhichini. Besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhishi elihle kwedlula amakhishi onke isipho. Singathola izipho ezinjengemganu, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezwan Sibanda welubhanda Dudukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo, njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Ngizafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6. Ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi, ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala, ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abadayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho-ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe kokuqala, kodwa kwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngeyinye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelele okokuqala, nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu, baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathatha isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayegcina kusambulelo, elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu, ukufakazela abanye ngoNkulunkulu, kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelwizi lakhe, awusoze ukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi nxa uthi sokulobulenjini, kulabatshumayela abaningi, abantu abatshumayela abantu abazithi baze uNkulunkulu, abaletha izinto eziningi, umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo-ke leyo vesi, echasisa ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yona leyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke, ophinde ukudobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolo-nkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea yakhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuThixo lapho ekhuluma, ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi awusuye uSathane kuphela, kodwa-ke abantu babhubhiswa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane ezamkulinga uSathane uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa uJesu uthi kuye umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi
akuyiphethe mfundisi
asithandazele baba ngegama likaJesu kulabo abandlaleleyo ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu njalo silizwisise silicubungule ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga siyathandaza ukuba uNkulunkulu njalo abantu bakho basize ngalivikezayo uphilise labo abangezwa kuhle ngegama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha siqhubekela phambili sixoxa lo Princess Siziba ohluza amakha amangalisayo. Hluza ke amakha lawa esebenzisa umsuzwane. Ake sizwe ukuthi uthini namhlanje.
Okay, ngiyabonga kakhulu ithuba leli. Mina ngiyimlobi wamabhuku ngiphinde ngibe ngumuntu opheka ama skincare products at different abawabiza kuthiwa yi-vegan and all natural. Skincare. Igama le-brand yami yindalo, indalo skin naturals. Singabe kuqala lapha eZimbabwe esiyenza i-vegan and all natural skincare ephekwe ngomsuzwane. So umsuzwane kwayenziwa ama-test ukuthi bethole ukuthi ingasiza yini ama-skin conditions. Kwatholakala ukuthi iyasiza kakhulu ngama-skin care conditions. Afana ne-acne, ama-pimples, i-hyperpigmentation, ama-dark spots. So sesiwuthatha lo msuzwane sawufaka phakathi kwesepa, amafutha okugcoba, namanye ama-products a-different abantu abangawasebenzisa ukuthi bebe ne-healthy skin ngendlela e-natural. So ngamafitshane yiyo indalo leyo.
Ngikhuluma ngomsuzwane siyakwazi ukuthi uyanuka so lenzani ukwenza ukuthi umuntu anganuki.
Okay, so umsuzwane kunama percentages okumele uwafake ungawadlulisi ma upheka ama-products lawa. But okunye esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa okuthiwa ngama-essential oils, ama-natural oils anceda kakhulu ukuthi into inikelele kamnandi. So ungafaka lawo ma-essential oils ayavala unuko lo womsuzwane. Vele ma ugcoba amafutha wakhona awungeke uze kunuka umsuzwane. Kuyabe kunikelela kamnandi ngenxa yama-essential oils wona lawo esiwafakayo.
Ye, singathi-ke ukudengisa-ke khonokho olakho okuhluzayo kuyahamba yini kumbe kume njani?
Okwamanje indlela abantu abayamukele ngayo indalo iyabongeka. Of course, with any other business nje, kungaba nama-challenges at times. But sibonga khonokho ukuthi lokhu sikhula sisiya phambili. Sine about 1 year siku-business yeyindalo and within that 1 year sesikwanisile ukuthi lathi sithole izicoco ze-business. Sithole United Nations recognition, so i-progress siyayibonga and sikhangelele ukuthi kuma-month lawa azayo sizabe sekhe sikhula sisiya phambili sikwanise lokuvula i-branch yendalo koBulawayo singadiphendi kakhulu kwamanye ama-distributors but lathi libe le-shop yethu ebiza indalo ukuthi abantu bekwazi ukuthola ama-products ethu kalula sibe ne-website njalo futhi. So noma kuyake kube nama-challenges lapha nalapha siyabonga kakhulu nge-support esiyitholayo especially from abantu bakoBulawayo.
So abantu ke bakuthola njani, akubatshele khonapho?
Okay, so mina ngikhona kuma-different social media platforms, ngiku-Facebook, ku-Instagram, naku-Twitter, ngisebenzisa the same handle, Princess Noma Siziba. Indawo ngingu-Princess Noma Siziba. Naku-LinkedIn ngikhona, naku-TikTok ngikhona. So wonke ama-platforms ngisebenzisa ibizo elifanayo, Princess Noma Siziba.
Siyabonga kakhulu ke Masiziba, ungadinwa lokusasa mama.
Siyabonga.
Sizabe sikhuluma labanye abatsha ngeviki ezayo. Wezemidlalo uKainot Lupahla wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukulandela isiko kudlale indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leBhoso. Kubika uJoseph Njanji.
Lupahla ngomunye wabadlali abaqala udlalela iqembu labasakhulayo kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1966 ndawonye labadlali ababaliswayo kwaba yimanager yeqembu Lawrence Phiri. Uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders ngo-1971.
Ungena ku-first team akhaso ngo-71 kusakhothusela ngoyemfaka sibili uJosaya esibaya esebhentshini. Yabona engakabulali kakhulu uJosaya. Qala ngami ngothi kodwa ngangumntwana. Yabona ke ngijike ama-second half efa kuJosaya. Ukuthi iproblem yakudala amasabu wakuhlala two. Ongazelayo lesi sikhathi ukuthi ukuba ne-5 uba lengane. So wathi hhayi alendas ubuyela abasedinga oTimon Mabaleka, oTommy Masuku, uKevin Dubali, thina sakwi-reserve side.
Uluphahla uthi loba engasadlali uqhubekele phambili encedisa iqembu ukuba liqhube inhlelo zalo lilandela usiko njengalokhu kwakusenziwa kudala.
Ubaba nguye umdala vele igqokela ngkhaya. Yayitshintshi ingasukuye egqokela kuthafi itshintshe ibuye ngkhaya. Uba wayekela ibhola ngo-74 ngo-73 ithatha ichubuku nguye wayithathayo ngihlala emzilikazi. Nguye iphethe sazi konke konke. Yikho lathi safunda khonoku konke ukuthi hayi kumele ndidlala kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Uluphahla uthi uyamdanisa ukuba iqembu leMathebeleni High City okuliqembu leHighlanders elidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association layekelwa lisifa ngoba lingekho. Ngabe iqembu leBhoso latshabalala ngesikhathi abadlali abanye bechiya besiyabumba iqembu le-Olympics.
Yithe sancedayo sibili sasuka yonke i-High City sakhona ngale kusazizoke sayibamba yaze yabuyela iteam yaze yalunga. That's why uzokuthi iyayisithi iyayilinda phela iyayilinda vele ayidlala ibhafa ithe isuke ibhafa usidile wathi hayi abantu bengaphumi bonke abanye besale senzela ukuthi ngalo ngabanzima sibuye bheki ngaho kanti ukhuluma iqiniso sathina lobolorensi sasala ibhafu wahamba abanye babezikolojiwa labantu abadala wahamba sibe badlala ngayo.
Uluphahla uthi kulezi nsuku akasawuqhubi umsebenzi wokuphathisa iqembu leBhoso ngokwenza imikhuba eqhutshwa phambilini komdlalo ngoba inkokheli zakulezi nsuku sezilabanye ezisebenza labo kodwa uyaphathisa lapho engadingwa ukuthi ancede nxa kukhona okuhluphayo. Kulokhu yekhona ebholeni njengoba engomunye wabasebenza endaweni ye-FIFA Football for Hope eselokitshini leGwabalanda. Ngiyimele iStudio 7 ngobula wayo nguJoseph Njanji.
Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota ole delimitation report. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso ye-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela yemihloliso le elotshwe nyakenye. Lingakhohlwa njalo ukuthi liyasithola encwadini zethu ezijiyeneyo. Enye yangikhona ke yi-email kukheli elithi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo ukuthi sile WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.